daba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C.
Le chona njani mtoazo mwote, ola mwela emweni njabulo ngesonto mshaka 7 kumabasa 2019, nguntunga milinko mo. Endave nizetu la msanje.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokhetho ngibona ngani ziyatholakala kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yikukhokheli
ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba njalo izolo likhethe inkokheli entsha emelika kodwa bakhona abakhalakhalayo
eRwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale
abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi umbhuqazwe wegugurawundi wona uza kufa walungisiswa na silephumela njalo yemidlalo yekasulaga premier soccer league zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba okugoqela isigaba semelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo umnumzana Tawanda Dzokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzidzo u-organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona ngishayo nokukhetha abakhokheli abatshalo khanyalo hamba kusho indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama district level zama ward lama districts esikuma province manje njengoba sazi iMat South isebenzile namhlanje le America iBritain izaphatheka mhla ka 20 April lezi ndawo ezithize ngibona ngishayo lolu seliseduze lokuphela nje sokusoligqibeka
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo
indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokhetho ngibona ngani ziyatholakala kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli laba abangasethisekanga kujithi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi bese befaka udaba lalo kukhokheli eziphambi kwabo ngibonani khonokho yikho okungenzakala nje kuphela akukabe lokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi
inkokheli yebandla iyona ebingabambananga ungathi isimanyene yini sibambene silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje
inkokheli mbona ngani ukuzwala lokudingakalayo okwenza ukuthi ibandla liqhubeleke phambili kukhanya kukhona ngoba bekulomhlangano nje ngolesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhululeni esingabathi electoral commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubandla abazabe beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC ngibona ngani kube lokuvumelana khonapho. So inhlelo zifanele zihambe kahle lokho kufanele inkokheli izivumelane ngakho ziyavumelana, ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho njalo lokho kusethela inhliziyo ukuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-constitution. Khona khombona ngani kokuphakathekileyo.
Ama-nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Yeah, ama-nominations aqhaphlanqaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama-province kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe onke ama-province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Umbonani fanele bazi ukuthi upresident uthame siqinise kakhulu enkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbonani kusiya ngokwenziwa abantu abaningi iy'nkokhelo eziningi zikhanyekani ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Umbonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ukuthi into zizahamba ngendlela emqoka.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithutsi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa, uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku uyalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthela nxa umbhuqazo lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994, lalingekho ithemba. Kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba. Okugoqela eleZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazwe owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. Abonayo babotshwa, abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswana umlotha. Asikafiki thina lapha eZimbabwe.
Kunyathi uthi isiqalo sokulungisiswa kodaba lwegukuraundi ukuthi labo abathintwayo lobu bukliwe bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengala thuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo, akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke, njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegukuraundi wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yegukuraundi.
Udaba lwegukuraundi luyafana phaka lodaba lwaseRwanda leBurundi lapho kwabulawa khona amaTutsi, kubulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaSwazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo baphangisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo owemafela Trust, yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazo yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona, ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi uMgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegukuraundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu leZaphu ingakhuluma ngegukuraundi, ngoba izandla zethu zonke izingcolisi. Ngabahambe ezinduneni.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegukuraundi. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7. Ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ingumike hobe kuliviki khangela ezokulima. Lamhla kuhlelo silongu sakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse. Umntanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa, eSouthern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngase-Europe iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima. Awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile e-Southern Africa yathi lenjongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture, ikhangele ikakhulu the export market. That's their first agenda. Actually, but the labanye lava abanye la equipment, abafuna i-access to finance, iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izakhonektha abatsha esithi babe senzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers, lama-Southern African farmers. Ngakho-ke babone kufanele ukubana be-appoint esithi ngama-champion farmers eZimbabwe othiwa ngumnumzana uJohn Mthengwe. UJohn Mthengwe yena ulima ese-Midland.
Right, uthintile udaba luka Mtshenje yena osekhethwe ukuba ngumambassador weZimbabwe njalo amazwe achiyeneyo eSouthern Africa. Ukuba lesizalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathekileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na?
Sijabule kakhulu mnumzana nge-appointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunjenje izinga lohulumende sathethe yajabula sibili. Ngiyathemba liyabona la manyuziphepha kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yethi hhayi lathi sibe-ready ukuthi sisebenze nobaba uMthenje u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achiva lokhu abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangele lokusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobu dlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobu dlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi e-Southern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu i-Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba nawo kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni wohlelo namhla khula, kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatsha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect, ngabe funa information okugcweleyo ngingahamba ku-Facebook, ngingahamba ku-Facebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe ku-Facebook. Bayathela i-Facebook page khonaphana bakwazi ukuxoxa nomnumzana uMthenje. Siyabanika njalo inamba zesingo, inamba zakhe zithi 0719 437 365.
Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanka owenkampani ye-Agropols. Khuda, thank you so much, ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga isibaleli elimnandi.
Zulungani daba litheni ngodaba olukhona egudwini namhla? Asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona, lingangibhalela umlayezelo ku-Twitter njalo ku-Instagram. Kwanele kwalamhla, olibalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, wakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletha helitala uGibbs Dube.
Singana masiva we
senziwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
usenzi ngalithona njani zlomuhle lamhlanje kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube, siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Sithembayo nomuhle ngamabala bese ngibingelela labalaleli bomsakazo izonke indawo amagqumenda asemathaseni. Ngithemba baphile konke lapha bakhona.
Hayi, kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngingu-Obert wakwaDube eVictoria Falls. Ngiqashise ikhanda ngililotsha. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi esidandanda esigabeni sakomthenje emzimba komazakhela. Ubaba wami uyinzalo yeGwamba. Ngingu-41 nje ngapha langapha. Ngathi ngamafitshani ngoba lapho engakhulela khona eDandanda ngafunda khona ngaze ngaba mkhulu nje. Ifolos ngokuqasha nje ikhanda kodwa ngiloku ngizwiza ngalupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Ngaqala into primary school ikhona ngale elupani, khona ngale nesitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary kuthiwa yiSiya Magoza Secondary School ikhona ngale nje primary secondary kwehlukana sengumfula. Kwaze kuthiwa ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMose Yathunya High School eVictoria Falls ngo-2004-05. Then ngase ngisiya ke-collegini e-Institute of People Management, e-IPMVT. Ikho ngafunda khona sengisiya kwenza i-course yami ye-HR.
Yes, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi impela zazihaya inkosi into ezinjalo. So ke kuyini okwenza waba imbongi?
Yeah, ngwananzela wonke umuntu wakhwela ekhaya olisa inkomo uyimbongi. Lawo angaliqiniso liphelelewe. Sasivele sekhaya amaqhude nxa etshopolana siyehaya idongi nxa zilumana siyehaya inkunzi nxa sizixika. Sihaye le mporomporo kumbe amatshijini nxa siwaxika. Kodwa engakunanzelayo ukuthi mina ngikhula ndingangithanda umculo kaBheka Umuzulu Thuli. Wayelalapha kade ngahlabula khona besefaka into efankonzo ngangihlona ngikulandelisela. Ngithe sengikuze ngakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunga High School. Omunye umuntu wasesithoni ngaba yimbongi. Ngahle ngaqalisela kuyona leyani i-engi. Ngahle ngabamba ngazowa lemhlanhla ngazobona uJays Maravini ngiwahle wangikhuthaza wathi ngirekhodi i-album. Yikho ukuqala kwami ukuhle ngiyikwenza inkonzo ngokugcweleyo sibili. Kodwa imbongi wonke umuntu olusa inkomo uyimbongi.
Mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingaki.
Ama album engilawo asengu4 eyaqala ngithi uhambo lwami eyeya wina National Award. Ele nkondlo edume kakhulu ethi uthando yinkinga uthando ingwaba uthando impica abadala. Nale nkondlo ethi uhambo lwami esivili album ngithi We Are One elandelayo ithi Half Time ebese kuya leyinye ethi impilo kule nkondlo lethi nangazalo ekhaya emkhulu inemini livalele. Lalene khuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle ethandeni lembo. Iku album ethi impilo kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingqindambopha akubizwa osabela kulelo khaya.
Yes, yawuza kakhulu ukuthi isikhathi sesihambile. Akusithele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihedi yabe ithwele nzima ngomngakho. Usengathi i-jural yendlu yami. Ucele ithatha i-Samsung ekuseni, acele i-small thing, acele i-Nokia ntambama. Angazi udinga mina noma udinga i-charger. Uyangibhaza ngimfoni la athi ifoni yami izidayela yodwa. Angitshela ukuthi uzulu amagetsi azahamba yini ethawuni. Konke lokhu kuthathe kwenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho. Uphuma phandle ethandela ilembu. Umbona ke esene kufela nzipho lamazinyo. Makhelwane khuzumi ngakho. Yezuyifa.
Balisa balaleli ngamafutshane sibili.
Ngiyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhaphula ngithi kini lonke ngincwa. Mina ngi-Obhedwa kwaDube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakho lekhaya. Le khasi lami le-Facebook likhona lithi Obhedwa fan page. Le namba zami zikhona nje kuma video clips ami wonke ama-jokes langaphi lingangithinta. Ngikhule kakhulu njengexoxa emanzini. Ngiyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyabonga kakhulu ke u-Obhedwa Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungathelela kusasa mntakwami.
Kubonge mina bakwaMthembu.
Siyabonga ijaka lakoDube. Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Olivali lesemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube silale.
Kangele zinye zizo.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambeka kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala kuJohane chapter ka 3. Ivesi ngisuka ke ku-15 ngisiya ku-16 la ku-17 lapha ngifuna ukuthi sikhangele indaba eqakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala kuvesi 16 ithi ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilo lalo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibekwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu kuloNkulunkulu Baba, kuloNkulunkulu Indodana, kuloNkulunkulu Moya Engcwele. Le yintshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa le ndodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa, ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala asinanzelele nini ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. UNkulunkulu kazange afananise umhlaba lezinye izinto azidalayo. Siyakwazi ukuthi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo, kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngalaphana ilizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba, isho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. Wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo onjani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga kumbe umuntu onothileyo, akukhethele njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhethele ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho ke wathi uNkulunkulu ethumele indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwe lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe ngayithumelanga kuphela, kodwa ilizwe lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kula bantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. UNkulunkulu kafosezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando. Kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamikele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafuni ukuthi lokhu kwenzakale. Yikho kathe senxenye ulalele intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamikele uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho ngizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyavuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhlizweni yami. Ngena ubuse, umphilise, unisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobele Dynamos nge-2 ka-1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3 ka-1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo panqa 2 ka-2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo panqa 0 ka-0 leCape United. Matotana asewisile esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo, Montungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.